Loko ngifuna ukukondisa ukuthi umgwaqo oya eJoburg from Samuel Parire Nyato, Samuel Parire Nyato alizaba wazi ukuthi ukhonafana lapho kule Evelyn kusela khona kuphana isiyafika ngale, I mean ikho kujoyina khona lo Joburg Road. So uJoburg uforma Gwanda Road, yeso isibizwa ukuthi Kings Likazi Road. From that point, lapho kulo Parire Nyato akungena etown kusiya eTrade Road, umgwaqo obizwa ukuthi Leopold Sakawile. Lokho akutshintshanga, but ngibone abantu sebesithi bona hayi sekutshintshiwe, hayi akutshintshanga khonoko. Vele wawukalisa khonafana kusame Parire Nyato ungena etown, azange utshintshe. But imigwaqo etshintshileyo for yona leyo iJoburg Road, uGwanda Road, ngiyotshintshi osetshintshile from lapho ohlangana khona lo Samuel Parire Nyato usiyafika eMguza River, ngaso siyasentosiya esaningi laphana. So ama-address wonke yebo azatshintsha and kuzaba nendleko zakhona, but ikho esikwenzileyo.
Livumelene lonke ngobuningi benu kumbe abanye bebengawemukeli lawa mabizo?
Hayi, sivumelene sonke, akuzange vele kube le-debate.
Kuyini eliqalela kwenza lingaphumi la mabizo lawa? Libuze oba?
Ama-councillors wonke ayabuza kumawadi abo, sinama-platforms wonke esiwayenzayo esiposta khona ukuthi kuzaba lotshintsho olunje ama-names la. So nxa kulabantu abanema-ideas babuye khona, lokho sikuyenzile, but akuzange kubuye amanye ama-suggestions okudlula nalawa esiwa-aphruvileyo.
Sibonile ukuthi ibizo likamongameli Emmerson Mnangagwalala likhona, wonke umuntu wavumelana ukuthi libe khona.
Njengoba ngisithi ukuthi akuzange vele kube le-debate, wonke umuntu uvumile ukuthi libe khona.
Lezakhamizi?
Ayanto thina simelele izakhamizi ngathi kukansela. Amakansela zonke yi-29 niwamelele izakhamizi nxa yephasilito kukansela.
Siyabona ukuthi uhulumende wayelinike olwakhe uluhlu lwamabizo. Ikwenze ngemvumo yini lokho?
Hayi, ugovernment laye angisho is a stakeholder, sisebenza sonke. Laye uyanika umbono ukuthi thina sifisa ukuthi kube nje. But ngomthetho olamalungelo ukuthi afake amabizo lawo yi-local government. I-local government ngumthetho yiyo kumele ukuthi ibe it's mandated ukuthi ibe ibiza umgwaqo ngebizo eliyifunayo, and after that sesinemile siyahambisa.